Kulemizwe zethimbo kele zehlanganiso ye Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe iCOSAFA ziqhubi umhlangano lenkokheli yemhlanganiso ye Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla yeBarber Fields layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. UMelusi Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi benza leSouth Africa akwenza, kumele kube ne-change abayenzayo kukhanya ukuthi balungise ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, la ma-grounds kumele alungiswe, kumele bebone ukuthi ba-check-a i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe nguRonald Ncube, yena othi ukungadlaleli ekhaya kweqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ayikho right ngoba thina sizokhipha njani uma abanye abantu sizodlalela away, even noma thiwomsele si-away. Kumele sithini imali silungise ama-ground zonke izinto zibe right ukuze nathi sivule empilweni sibe right. Singabe lokhu sibonele izinto kwabanye abantu ngoba zenye
omunye njalo ohlala koBulawayo uStanley Dlodlo uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekugcineni ngoba nanko phela sekunemizamo yokulungisisa inkundla.
Asithombeni ukubana lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama-stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabi yihlekisa njengelizwe.
Kuleli biko ethiwa-ke waba yisiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le-Lampens uBidly Musa Kwathira uthe uzakupha ikhansili yakoBulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho kumele kwakhiwe enkundleni ye-Barber Fields. UKwathira kubikwa uthe uzafaka lamafishi emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali ukuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yeZifa kumele namhla itshele inhlanganiso yeCAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lama-Warriors lele-Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisa Ligwesela uthe akukabi nesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso yeCAF kubikwa ithe inhlanganiso yeZifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlela inkundla eBarber Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo okuzadlalelwa khona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Joseph Njanjini.